ibandla lethu vele into ethiwa mudlakela asikwazi, udlame asikwazi. Nxa sicabangela sibonani ngama-faction weZANU-PF, hatshi ukuthi bangabantu be-Citizens Coalition for Change. Njalo ngibona ukuthi yikuzama ukusingcolisa. Kuvele kuyaziwa ukuthi nxa kusiba lodlame esigabeni ngabantu bezana ababehlasele abantu abazihambelayo, abantu vele abazenzela umsebenzi wabo ngokuthula. Lokhu siyakwala. Esikubonayo ukuthi izana sizama ukuzijengisa yona njengabantu abangalamandla, kodwa siyakwazi ukuthi izana isekelwa amapholisa, isekelwa amapholisa asebenza nzitha, isekelwa amasoja. So siyakwazi ukuthi izana ihlomile nxa sokubuya indaba sodlakela.
Umnangagwa simuzwe ngomgqibelo ekhuza esithi abantu kumele bakhankase ngokuthula kungela dlakela. Ungathini ngalawo mazwi?
Ukuthi umnangagwa akhulume ngokuthula kufana lesikhiwa esithi oxymoron. Ukuthi oxymoron ngamazwi aphikisanayo kufana lokuthi izondo lothando, kumbe ngesikhiwa bathi love hate. So umnangagwa nxa sikhangele vele nguye umuntu esithi nxa singamkhumbula sihle sibone udlakela, sibone umbhuqazwe emicabangeni yethu. Ngeke wasitshela ngokuthula namhlanje umnangagwa. Nguye owayekhokhela amabutho ombhuqazwe sikhathi iZimbabwe isanda kuthola uzibuse. Kundaba yodlakela sesiyakubona ke lokho akutshoyo ukuthi kuyakuba nodlakela yini, ngoba kumele sibone phela nxa sekuphele. Ngaza ke sikhulume ama-by-election angikhona engeke enziwa, kodwa ukuthi sikhole kumnangagwa, hatshi. Izakhumbula ukuthi umnangagwa wanikezwa isicoco sokuba ngu-Minister of Defence ngemva kokutshaya kwabantu lokubulawa kwabantu ngo-2008. Nguye umuntu owakhethwa ngumgabe, wa-appointwa ngumgabe ukuthi abe ngu-Minister of Defence.